siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 26 kuNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukuxotshwa mahlayana kwezisebenzi ngamankampani kulakho ukubangela ukudlondlobala kwamacala okuntshontsha lokugqekeza ngoba abantu abaningi bengasasebenzi.
Kulo mlando omkhulu kakhulu uhulumende ukuthi njengoba ke omantshi bathe ngumthetho ubangela lokhu ukuthi kwenzakale. Sokufanele uhulumende ke awufakeke umthetho ongaqondisa ke lokhu.
Uhlelo oluphathelana labatsha sixoxa ngodaba olusegudwini olokuthengiswa kwempahla zabesifazana ezangaphansi ezisetshenzisiweyo.
Hayi, ngiyazisiseka ukuchipha zichiphile sizi kodwana kulamasayiti. Imali kathilayo sizi kodwana kumele sicabangele nge-health yethu sisibisazi. Ungathenga yibona yeke ichiphile 25 cents kuchiphile kakhulu. Esitolo kasenelisi sibili ukuthi singene sethenge 10 cents but hayi for i-health yabantu angikhorayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukuxotshwa mahlayana kwezisebenzi ngamankampani kulakho ukubangela ukudlondlobala kwamacala okuntshontsha lokugqekeza ngoba abantu abaningi bengasasebenzi. Abantu abedlula inkulungwane eyodwa asebelahlekelwe imisebenzi kusukela ngeviki edluleyo kulandela isinqumo sedale leSupreme Court esithi kusemthethweni ukuthi abaqhatshi baxotshe izisebenzi zingakatholi le pension. Umuntu ngameli inkomo eStudio 7 uxoxa lesiphathamandla sezCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba.
Sibacebisa khona ikuthi asibone ukuthi abakwenzayo kuzabanika imali ezikhwameni. Nxa bedingisisa ke ukuthi abangaphandle kwamazwe bangathi eZimbabwe kulo mthetho ke olula okungenisa lokuxotsha abantu, abantu bangabuya. Ayisikho ke okukhangelwa ngabalezimali zabo. Abalezimali zabo bakhangela ke ukuthi kumakampani lapha ke kulokuhlalisana okuhle yini ngesilungu abakubiza bethi i-social justice abangaphandle kwamazwe ngokuthi yikho abakwenzayo kumakampani zabo ngaphandle kwamazwe. Asoza ke begidimele phakathi kwelizwe ngokuthi umuntu ulelungelo lokugumule lapho othandela khona. Njalo ke kuzaswelakala ke umuntu osezathenga ke lokhu abakulungisayo lalokhu abakuthengayo nxa begumula abantu ngendlela enjengayonaleyo. Bese sikhangela ke ekutshontsheni ke lapho abasoze babe safe ne-property zabo ke nxa abantu abaningi bezakhanya bengaselapha emsebenzini sebengaphandle. So siyabacebisa ke laba abakwenzayo abamabhizinisi ukuthi hayi kuzabuya kukhathaze lina kusasa nxa sikhangela be-merchandise. Ngombani ozathenga nge-high purchase? Akusela sisebenzi phela esizathenga nge-high purchase. Sikhangela abamebhenki bazaboleka bani phela imali? Nali imali abayiboleka abantu antsho ivele nakule labo abantu abasebenzayo. So kuyabuya kudle bona. Yikho sibacebisayo ukuthi hayi asakhi lizwe ngendlela eliyenza ngayo.
Uhulumende lithini kuye?
Sithi ke ulomlando omkhulu kakhulu uhulumende ukuthi njengoba ke omantshi bathe ngumthetho ubangela lokhu ukuthi kwenzakale. Sokufanele uhulumende ke awufakeke umthetho ongaqondisa ke lokhu. Sithi layo uhulumende uza kudlangabi kuphela uhulumende xa laba abantu bengekho emsebenzini. I-revenue yakho izavelela ngaphi? Uza kuya futhi ube nemlomo ethize ezafuna ukudla kuwe ku-social welfare nxa ke uZulu ke engasasebenzi. So sokuqakathekile ukuthi wona hulumende ubone ukuthi hayi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni eqondileyo.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo isiphathamandla seZCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. umgcini sihlalo wekansila yebhinga ukansila Dube Mkombwe uthi ikansili yakhe iphakathi kwemizamo yokulungisisa okuhluphayo ezikolo ngendlela yokuthuthukisa imfundo kulesi sigaba. Asizweni ingxoxo esiqhubelaye.
Abantu abazobezibhekela ngenhlanzi ngokuthengisa nje okunye isitelo ngoba vele ama-odla ezikhuluma kuwo akazange avule okuzwayo kuyizimbali yezimbabwe abantu abayahamba ngoba ikhansili ebhingaradis sesizamele ngendlela zonke ukuthi hhayi izikolo zihambe ebantwini ukhuluma so ngokufikauthi sesasihambe ewadini yami sizisege isikolo so indaba abantu abayahamba ezikolo amaklinikhi seseduze sesile sibathelele kade sikwathiwa imanjolo kliniki abantwana sifike siyazema ngendlela zonke ayisibo bantu bebhinga labantu abayethiwa ngabafundanga ha namdlayi kuyathembisa
esikolo lifika lenzeni
hhayi esikolo lapho esikolo siyafika sikhangele ukuthi hhayi kuyini esingakwenza ngoba kade siyabizosobhungu lezakamizi ukuthi ezilabantwana abafinyelela kundawo zomezo ukuthi babone ukuthi kuyini okwenzakalayo khona ngathi
kuyini elingakwenza njengoba kufuneka imali
ya akuhambe esingayenza ngoba thina lathi siyaukuhamba ngesikhathi esikuso sona ngoba imali kayikho kodwa abadala bayakhipha bona lapho abakhwalisa khona sizakhele ukuvila izitina zodaka sesidengela amadengona lawa amachina ngobutshani okunye kuyasikola phambili
la mabhuku le mpahla zokusebenzisa kukhona yini ezikolo lezi
ya izikolo ezintsha lezi kathesi ngoba kathesi uhlelo lethesi lukhangele kakhulu sinemali e-UNICEF esuka kwi-UNICEF e-education sikhangele izikolo zonezi ezintsha ezakhiwa kuthi zinikwe ifenitsha zinikwe amabhuku ne-infrastructure so into esingathi sikhangele kathesi ezikolo zonezi ezakhiwe ngama-2000
lo ngumgcini sihlalo wekhansili yebhinga ukhansila Dube Mkombwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga. Abaphila lobugoga bathi bakhuthaza uhulumende ukuthi ebancedise ukuthuthukisa impilo yabo endaweni ezichiyeneyo. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Caroline Zirutwe uphila lobugoga bendlebe ezivimbileyo. Uthi yena uthatha imizuzu engamashumi amathathu ukuhamba ngenyawo evela emzini weMbare Harare lapho ahlala khona esiya phakathi kwedolobha esiyathengisa i-airtime yabomakhalekhukhwini ngoba engenelisa inhlawulo yokugada umtshova. Unkosikazi Zirutwe uthi ulenhlahla ngoba esenelise ukuthola indawo yokuhlala emzini oseduzane ledolobha noma inhlawulo iyindleko emkhathazayo. Ethi lolu lutubo olumele lukhangelisizwe nguhulumende labo masipala. Umqondisi wehlanganiso ye-Center for Disability and Development umnumzana Masimba Kuchera uthi umumo wezomnotho oqhubekela phambili uphazamisa impila kahle yabaphilalo bugoga.
Okumele kwenzakale ukuthi uhulumende alungisise umthetho ancedise amakampani angafuni ukuthi eqhatshe abantu abalobugoga abanike ama-tax incentives.
Umnumzana Moses Majambe ophila lobugoga bokungaboni emehlweni uthi uphila ngokucela usizo nsuku zonke. Ukuchera uthi abantu abaningi abaphila lobugoga bafisa ukuphila ngokuzenzela ngezabo izandla ngakho ke kudingakala ukuba bevulelwe amathuba ngokwengezelelweyo. Sithi inkinga yokuba noma kule mithetho elaya uhulumende ukuba ephathise indlela ebhalwe ngayo leyo mithetho yenza ukuba uhulumende enelise ukungayilandeli.
Sithi imithetho yangikhona ayibhalwanga ngendlela esingayikhangelela ukuthi indlela eqinileyo ngoba iyathi nxa uhulumende elemali kumbe nxa imali ekhona ngesikhiwa bathi subject to the availability of resources indlela zingaqhubekela phambili. So kathesi njengoba uhulumende eqhala imali uthi akala mali akula nhlelo eziqhubekayo.
Ngaphansi kohlelo lwamapensheni abantu abaphila lobugoga kumele bephathise phansi kwenhlanganiso yeNASA kodwa ingcitshi zithi lolu hlelo luphathisa abantu abalutshana ngoba lukhangelana labantu abake baqhatshwa bekhitshelwa umthelo eholweni labo nyanga zonke. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930, la ku 15775 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba olusegudwini, udaba lokuthengiswa kwempahla yabesifazana eyangaphansi amapenti asebenzileyo. Kuhlelo lamhlanje ingilonko sazana Immaculate Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo Immaculate.
Hayi, ngiyabonga.
Sibonile onkosikazi Priscilla Misaira Bimishonga ngeviki edluleyo ekhonona kakubi ngalolu daba edale lephalamende esithi ukugqoka impahla yangaphansi esebenzileyo kufaka impilo zabesifazana engozini enkulu ngoba belakho ukubamba imikhuhlane. Ulubona njani lolu daba?
Hayi, mina lami ngiyamsekela. Akulunganga sibili ukuthi sibonakale thina njengabomama sesithenga amaphenti abegqoke ngabanye abantu, ngoba ukugqoka amaphenti agqoke ngabanye abantu ngalezi nsuku kule mikhuhlane eminingi ethelelwanayo ezigqokelaneni. What more, uzigqoka lona iphenti nje sesibale kuyizigqoko ebonayo kungabe ku-right, but sigqoke iphenti. Hayi, sinanzelele kakhulu ukuthi kulezi nsuku kule mikhuhlane ama-contagious diseases, kulama-STIs, kulabo cervical cancer, zama-rashes aphuma ngasese, okunye kuyabe kubangelwa izigqoko zenesi ezisigqokayo zangaphansi ezivele ziyabe sezigqokiwe ngabanye mama.
Abanye bengathi imbangela enkulu Immaculate ukuthi abantu kabala imali kabasebenzi njalo zichipile lezi mpahla yikho nje bezithenga.
Hayi, kuyazwisiseka ukuchipha zichiphile sili kodwana kulama-side, imali kathi layo sili kodwana kumele sicabangele nge-health yethu futhi kusasa. Singathi engayibo naye kuchiphile 25 cents, kuchiphile kakhulu esitolo kasenelisi sibile ukuthi singene sethengi 20, but hayi for i-health yabantu akukho right.
Iphente elitsha esitolo nxa uqathanisa lalawa athengiswa ngamadola liyithengiswa ngemalini?
Ezitolo lakho ukuthi ulithole ngabo $2 to $3, but nxa usalithenga phandle antiyabona ukuthi lithola nge-25 cents. Yedoli uyathenga amapenti amangaki ayi-4, kodwa phandle ngale esitolo uyathenga kungena ngedoli uyathenga nge-$2 kumbe-$3 yaphuma lephenti eliyi-1. So abantu abaningi babegijimela khona ukuthi amapenti lana achiphile, achiphile sibili yebonayo uyagqokana sikhathi esise, but ekucineni sikuthatha imikhuhlane.
Abawathengayo babe bekwazini ukuthi asebenzile ebegqokwa ngabanye abantu?
Esikhathini esiningi ukuthi vele amaphenti la nabe emahle ehlini, but esikhathini esiningi yabuzibonela la ukuthi into leyi-ke yagqokwa ifike yawatshwa. So babethathela khonokho ukuthi hhayi siyenzani, njengoba sivele singabomama kasisebenzi kasiyani, sesipho ngiyathenga nje kwenzela ukuthi sivale into zethu leziyani.
Bayayizwisisa yini ingozi ababe bezifaka kuyo ngokuthenga amaphenti la?
Hayi, iningi labantu lingabe lingazwisisileyo ngozi yokuthi mhlawumbe bengathathe eminye imikhuhlane, but esikhathini esiningi ugcine kunanzelela layo ngemva kwesikhathi siyigqokile iphendlela, ngoba kwesinye isikhathi yaphuma irashena lana. Abanye umuntu abevele ngelasimo kodwa nxa segqoke iphendlela lana alithenge ngale ngokho thana, esikhathini esiningi ugcina esetholakala eselesilimo, la uyakwazi ukuthi ihlimo ekuphine ngicina senzani. Kwesinye isikhathi ezinyangeni yathi yahamba ufuna ukuthi uyelatshe ihlimo lesana, uyehluleka ekucineni ugcine ungasela nzalo, okunye kubangela amaphenti ona la esathenge emgaqweni.
Ngamaphenti kuphela kumbe kuhlangene lamabra?
Amaphenti kakhulu iwabangela imikhuhlane njengayena amarashi lani lani, but amabra yebona yethu athenga ama-effects angikhona ikakhulu sabe singaboni, but lama-after effects.
Endabeni enje Immaculate, usola bani kakhulu? Usola uhulumende ngumnotho ngamanga kuhle, ngubani omele umsole khona?
Hayi, endabeni enjengayena leyi mina ngizasola uhulumende kakhulu ngokuvumela ukuthi kube lokuthengiswa kwezinto zinalezi. Oqala ngathi ngiyamsola uhulumende ngoba nguye oyehluleka ukuthi alungisise umumo welizwe. Yikho abantu beswela, i-economy vele kayimanga kuhle, so kubangela ukuthi abantu vele bagcine besathenga ezinye izinto ezingafanelanga ukuthi bazigqoke. So uhulumende baqala alungisise i-economy welizwe, engalungisisa umkhonomo welizwe abesebhana vele ukuthi amaphenti lawa angangeni athengise lapha. Njalo futhi kube nesigwebo esikhulu esithiwa bona labo bantu abathengisayo lawo maphenti, kodwa uhulumende kaqala alungisise udaba lomkhonomo welizwe.
Ngabo mama kuphela kumbe labo baba lawa khona sisetshenzisiwe yathengiswayo?
Kuvame kakhulu abo mama, kodwa labo baba lawa khona batho mami kakhulu babathengayo ama-underwear nalawo.
Ungabathiye lawaphi amazwi abanye abesifazana kanye lo hulumende?
Ayelokucina engingalitho kwabanye omama labontanga, kose vele ngathi kwabesifazana lo bonke, ngiyakhuthaza ukuthi kathi xwaye nini ukuthenga yona lawo maphenti esikwaziyo ukuthi aseke wagqokwa ngabanye abantu. Kasizame nini ukuthi khonokho okuncane esikusevileyo sikwanise ukuthi singene ezitolo sithengeni amaphenti yona lawa. Loko emabili nje kuphela sabe sikwanisa ukuthi sithinthe. Ibe sengisithi kuhulumende wethu siyacela ukuthi asilungiselele umkhonomi welizwe ukwenzela ukuthi lathi senelise ukuthi kube le misebenzi. Singathola imisebenzi, senelise ukuthola izimali zenezane ezizasincedisa ukuthi xa kuyukuthi kukhona okunye esikufisayo senelise ukuthi sikuthenge ezitolayo ukuthi sithenge ngaphandle ukwenzela ukuthi sivikele leminye imikhuhlane esingayinandeleliyo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Immaculate. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lami ngibonile kakhulu.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lonkosazana Immaculate Spanda. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilani.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU ithi ukuxotshwa amahlayana kwezisebenzi ngamankampani kulakho ukubangela ukudlondlobala kwamacala okuntshontsha lokugqekeza ngoba abantu abaningi bengasasebenzi. Ukhansila weBinga, umgcini sihlalo wekhansili yeBinga uMnumzana Dube Mukombwe uthi ikhansili yakhe iphakathi kwemizamo yokulungisisa okuhluphayo ezikolo ngendlela yokuthuthukisa imfundo kulesi sigaba. Hayi ke sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.